Isika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mpalakazi 2019 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
ayitsho ukuthi usexoshi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala, and then now sizoya kusenate. Isenate yesizodecida ukuthi bayamkhombisa yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Amalunga edalele House of Representatives ngapha kwelemelika avote avumelana ukuthi umongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment.
President Thabo Mbeki uphendukile izolo 8 o'clock ebusuku ukuzohlangana no-President Jamil. Kukhulunywa ngezinto ezihluphayo elizweni njengoba laye chila ukuthi bebebonisana ngodubo leZimbabwe lokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo.
Owayengumongameli weleSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki ubikwa iphindele ukuya khulumisana lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Kuhlandla lesine lokuthamalala kwamadamu lamhlanje sisezansi yemandebeleni sikhangela idamu leGungwe eGwanda South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edale le House of Representatives lakwele Melika avote evumelana ukuthi umongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho othiwa yi-impeachment. Ubufakazi obethulwe edaleleli buveza ukuba akwenzayo ukumisa uncedo olwaluqondiswe ukuya e-Ukraine andubana kucutshungulwe indodana kamnumzana Joe Biden. UBiden ukhangelelwe ukuncintisana loTrump kukhetho lomnyaka ozayo. Amalunga phose wonke akubandla lamaDemocrats edalele House of Representatives avotele ukuthi uTrump ayethoniswa edalele Senate. Abebandla lamaRepublicans labo bavotele ukuthi angayithoniswa. Unkosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale uthi baza phanyeka udaba lolu edale le-Senate sebesuthisekile ukuthi icala lika-Trump lizathoniswa ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 xoxe lo mnumzana Dan Moyo, ingcwethe ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ayitsho ukuthi usexoshi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala, and then now sizoya kusenate. Isenate yesizodecida ukuthi bayamkhomvikta yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Siyabona ke unkosikazi Nancy Pelosi okhokela ama-Democrats ukubeke sibili kwacaca ukuthi kabasoze bahambise lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment kudale le-Senate kungakacaci ukuthi bayathonisa njani icala leli. Kujoni khonoko?
Wenzela ukuthi aplane kahle ukuthi ama-managers azowathumela ukuthi bayodefenda ama-articles lawa abayenzileyo. Kuzodependa ngokuthi imithetho ezofakwa yi-Senate ngendaba zokuthi kuzoba lama-witness yini lento ezinjalo le-cross examination. So wenzela ukuthi abe sure ukuthi abantu abathumela ku-Senate ba-qualified ukuthi bayenza lowo msebenzi. So uthi ma i-Senate ingakasho ukuthi ama-rules ami kanjani ukuthi trial le izokhondakthwa ngaluphi uhlobo, kunzima ukuthi yena esayidini lakhe akwazi ukuthi akhethe ama-managers azoya represent i-House.
Ye, nxa sesikhangele ubona ngani i-Senate kuzahamba njani?
Ngendlela okuhambe ngakhona ku-House yama-representatives sibona kuzoba lodubo olukhulu kakhulu ku-Senate, ngoba i-Senate i-majority ngama-Republicans. So ama-Democrats ayi-47 ku-Senate, ama-Republican I think ayi-55, and kufunakala i-2/3 majority ukuthi i-vote iphumelele. So ama-Democrats azobe zonida ama-Senator angu-20, ama-Republican ukuthi avote labo. So
singakhangela the way ama-Republicans avote ngayo ku-House, asibone ukuthi ama-Democrats angawathola ama-Republican angu-20 ukuthi bakhiphe u-Trump umsebenzini.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha eVirginia kwele Melika. Oyengumongameli wakwele South Africa mnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili izolo ngemva kokuhlangana laye ngolwesibili. Umbeki uhlangane lenye njalo inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kuyonale iviki. Ukuze sizwe okunengi ngali mhlangano, sixoxe lesikhulumeli sikaChamisa mnumzana Nkululeko Sibanda.
Ye, ye, kusegcekeni ke uPresident Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock ebusuku ukuzohlangana uzohlangana lo President Chamisa.
Kahle kahle kade khuluma ngani?
Bekukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba laye chile ukuthi bebebonisana ngodubo lweZimbabwe lokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo. Yizo lezi injongo kaPresident Chamisa bekuthi amazise ukuthi nxa kunguye kusukele ehle uhlangothi lwakhe udubobele ukhona olukhona elizweni lokuthi ukhetho kungahambanga ngendlela eqondileyo, impumela kayivunywanga umuntu wonke, njalo akula kwazi ukuthi kwahamba njani njengoba ezinye izinto zazisaliwe ukuthi zenziwe iZEC ne-Constitutional Court nayehluleka. Ngalolo daba kufaneleke ukuthi kukhulunywe ngalokho nokuthi kukhulunywe ngokuthi kathi kwenziwa njani ukuthi kungabi lolunye ukhetho kwele Zimbabwe oluzaletha ukungazwanani kumbe oluzabe lungela mpumela eqondileyo.
Injongo kaMbeki ingaba ingeyokuthi kwenziwe uhulumende womanyano na?
Kungaba kuyo leyo mhlawumbe. Okukhona ukuthi uPresident Nelson Chamisa yena njengoba vele watsho nasemphakathini akakhangelela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ukhangelela ukuthi kulungise singakuthi isisekelo sombuso i-constitutional order eqondisa indlela embi okwenziwa ngayo indaba zokhetho, indaba zokuntshontshwa kwezimali kuhulumende, lezi ndaba zokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho kumbe nxa abantu betshengisela. UPresident Chamisa ufuna ulungise lezo ndaba, yizo eziqakathekileyo kuye. Nxa kuyikuthi ukulungisa kwalezi ndaba kudinga ukuthi kube le-transitional mechanism. UPresident Chamisa uthi hayi, i-transitional mechanism singakhuluma ngayo, okwabayi ukuthi kuyabe kuvulwe nje isikhatshanyana esithize esokuthi kulungise leyo mthetho, kulungise lezindawo zesisekelo sombuzo ezingaqondanga.
Kuliqiniso na ukuthi umnumzana Mbeki uthi umnumzana Chamisa kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho?
Hayi, ngamanga amakhulu aphuma kuhlangothi lwezanu-PF bezama nje ukuthi thi baspine izinto kukhanye ngani bahlakaniphile, njalo siyazi thina ukuthi.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu Mabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu kwakuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu kwakuyisiwale.
Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Kuhlandla lesine lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emaNdebeleni edamu leGungwe eGwanda South. Leli damu selile minyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. izakhamizi zithi zifelwe yizifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho u-cyclone Dineo, kodwa lalamhlanje lokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lePelele, eMalihlowe, eMakokwe, eSimbuka kanye leNtswangu. Izakhamizi zeGungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Adumela Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudale indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalimi lo mbhida ngoba izigodo zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isithebo. Ukunandisa inkomo sigotshoza siyadinwa, kumbe sicele ukuthi urhulumente asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle, ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi.
Amazwi kaJili asekelwe nguMnumzana Tsepang Nare, esinye njalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamizi kulindawo ziphephele kwezinye indawo ezilamanzi.
Kulezi ngadi, nxa ukhuluma izingadi ziyafika maybe ku-6-7, ingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi. Abantu bonke laba sebelamba la ngenxa yedamu leli. And idamu leli yidamu elinathe izifuyo. Nanxa ngikhayele idamu leli, ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo yesigaba sebulamba. Okuthi nxa ngikhayele kungela manzi kusho ukuthi ubulamba vele yiphi. Sikhayele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo iyagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalifi behlala lapho kulamasiko.
U-Adam Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi seMalitlow njalo abengukhansila weGungwe ngesikhathi leli damu lidubuka. Uduzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa wehlula.
Dala sathengiswa lami sengukansela ngaphinda ngaba ngu-chairman iminyaka eminye ngikhuluma ngalo. Akula nto esiyenzeke uhulumende, akula nto asenzile ngedamu leli. Udala samtshela ke thethi imtsheli ukuthi yena uhulumende abantu baza kufa, isikhulu vele sekugayisa ukufa. Kathethi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala iyabe idlula isibhali. Ngenxa yokuthi yonke into ephila iphila ngenxa yamanzi. Umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi. Konke manje akula kusela mpilo.
Ukhansela weGungwe ophetheyo kwamanje uMnumzana Boketiso Linani uthi laye selahlekelwe ithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo yayikhosti yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheka ngayo embundwini angiboni kuseneliseka ukuthi lingalunga masinyane.
Ngaphandle kweGungwe kwamanye amadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele leMbizo leMapate. Wonke lawa madamu akakalungiswa. Kodwa usaphethe isihlalo sikasikomiti weGwanda uMnumzana Charles Dube uthi akukhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamizi zithole amanzi.
Into ekhona yokuthi amadamu lawana nje ngokuningi lokhu engakalungiswa ngezinye sasikhanyethalenje ngayo.
Izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu leGungwe adlulile ethuli. Izansi emaNdebeleni yiso isigaba esomeyo ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokuvumelane ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwe amadamu njalo kuqhetshwa amanye amatsha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa kunhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe imali izafinyelela naye eGungwe ukuze leli damu lalo lilungiswe. Kusasa sizaphetha udaba lwesimo samadamu lolu ngokukhangela amanye njalo amadamu emangweni weGwanda nakwezinye indawo zemathebeleleni South. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eGwanda, yimu Albert Ncube.
Uhlelo lo live talk lamhlanje uhlelo lwesifazane sithuzeni bomama sixoxa ngesimo sokuziphilisa eZimbabwe kanye lesinqumo esithethwe lidalele House of Representatives kwele Melika esithi umongameli Trump ulecala lokungethembeki. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Idalele House of Representatives kwele Melika selinqume ukuba umongameli Donald Trump ulecala lokungethembeki njalo kumele athoniswe. Umlawuli wedalele Senate ongwebandla lamaDemocrats uRepublican Senate Majority Leader Mitch McConnell usole kakhulu isinqumo esenziwe lidalele amarepresentatives lokufuna ukuthonisa umongameli Trump. UZulu uzadlala iKhisimusi ephakathi kobunzima obukhulu ngeviki ezayo okubangelwe ukutshabalala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukufeza inhlelo zentuthuko azithembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi ubunzima lobu buveza sobala ukwehluleka kwebandla leZANU-PF. Ngomnyaka ka-2008 eZimbabwe lehlelwa ibunzima obufanayo umanyano weSADC wasukhetha wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ukuthi abe ngumlamlankunzi phakathi kweZANU-PF leMDC. Amabandla omabili agcina evuma ukubumba uhulumende wenkazatho. Umbeki uphenduke njalo eZimbabwe uliviki wahlangana loMnangagwa uChamisa kanye lenkokheli yamabandla amancane. Kunakakelwa ukuthi uMbeki uzama kuletha umnumzana Chamisa loMnangagwa ndawonye ukuthi bakhulumisane. Umbuzo omkhulu ngothi kambe ababili laba bangagcina bebumbe uhulumende womanyano na? Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomgcini sihlalo MDC inkosazana Thabita Khumalo yena othi kulusizi kakhulu ukuthi iKhisimusi iza uZulu ephakathi kobunzima.
Ukuthi kule ndaba okuthiwa iKhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe ngoba sivele lokudla kwangkhona vele kasisakudla. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona la sedlulile lapha esidla inqeqo zomlomo.
Babu Gawule kuthiwa akula Khisimusi lonyaka.
Hayi, ngiyamuzwa udadewethu, hayi kuliqiniso lelonto ngameli ukuthi hayi iKhisimusi eyalonyaka ihlangane lesikhathi esinzima, isikhathi esibhekane laso lesi isikhathi esilobunzima silomangalisayo obulomumo wemali yethu engenelisiyo ukuthenga okwenelisa izimuli. Ngokunjalo ukudla kukhona sibili kodwa imali zokuthenga kazikho ebantwini. Imali kayikho sibili ngoba imali le ekhona incinyane ayenelisi ukuthi ikhangele izimuli. Njengoba siphuma nje emumeni lalowo owama austerity measures aminisa wefinance sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kusiya phambili.
Kambe kukhona yini ukukhazimula okukhanyayo phambili Makhumalo?
Angazi ukuthi inkazimulo le ebona ngomhlonitshwa wami uGawule yiphi ngoba akakuthi phathisi nxa sizathi thina umntwana ubuye endlini sithi baba Gawule sengifile indlala abe sithi kuye bopha ithumbu ngoba phambi kwakusasa inyanga leyiphela izinto zabe sezigoqekile. So okutsho ukuthi angalibopha lelo thumbu okwenyanga yenaleyo ekhona esisele ukuthi sikhuphuke asoze awungeni umnyaka omtsha uyabe sefile ngoba kakula muntu obophela ithumbu indlala inyanga yonke. Thina ebese kukhangelile njengabantwana baseZimbabwe ngokokuthi kube lokuyeka ekuthilisa okuthize kodwa kakuthi intilutho. So esikubona namhla yikho sizakubona kona lo mnyaka ethu siyangena kuwo. Njalo manje lo ozayo sabe sisithatha ikhuphu asika khali inkona sizakala endizakhangela futhi emkhathini phandle lapha akume kuthe cha
va bugawule ngalo yamnyaka akwangenela isadaki kudaba lweZimbabwe yakhethu babu Thabo Mbeki waba ngumlamlankunzi kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabunjwa uhulumende wenkazatho isibone njalo ubaba Mbeki ephenduka eZimbabwe kuliviki kambe singaba sesibuyela yini kuloya mnyaka ku-2009 lapho esagcina sisiba lohulumende wobambano khona
inanzelela ukuthi umumo esesikiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabwe sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho esike sakwenza izolo sike sibe sihulumende omanyane lokona kuze kubunje uhulumende omanyane kodwa kathesi angitsho ukuthi kulungisele ukuthi kubunje uhulumende omanyane ngithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe singalisanga bengalisangaphi ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili ngoba mina ngithi abantu kuqala abantu yibo abaqakathekile ngoba hambe shiwo abantu nxa bengafa abantu bangasala bebusa izihlahla yini abantu bangasala bebusa inyoni yini walwelwa inhlalakahle akuzange kulwelwe ukuhlupheka abantu balwela inhlalakahle kodwa ngiyabona kudumamele ukuthi sihambile njengelizwe safika kwelinye ibanga lapho kulezinto ezaphambaniseka khona abanye abantu abangaphandle basizonda ngendaba yomhlaba yokuthatha umhlaba lokhwana okwathatha umhlaba abantu labo umhlaba kade sihlezi kulo kathi ungasuye wetsalela umhlabathi unkomo wathi yona umhlaba asiwuphakulelaneni yikho okuqakathekileyo khona kokwasiphambanisela izinto abantu labo abangaphandle basebengenela labo yikho sabona kungena ama-sanctions kungena zonke izinto ezinjalo kodwa asikhulumisaneni phela nxa bekhona asincedisayo abangaphandle njengakhona okufuna ukwenziwa ngubaba Mbeki siyakwamukela kakhulu ngezandla zonke ngoba abe ochamisa kade beloku bedonsa besale ukuthi babe khona kungxenye leyi yokukhulumisana lokhu
Honorable Khumalo uyeza yini uhulumende wobumbano
thina njengebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa ngubaba president u-advocate Nelson Chamisa Umbeki lota uwile lo nguye Umbeki futhi ka-2008 lapho esabulawela khona abantu izanu yachaya ama-short sleeve lama-long sleeve equma abantu izandla lenyawo kuthe sokunjalo sahamba kukhethe bantshontsha bathese bentshontshile babe sithi no Umbeki kabuya asikhombise umnotho qiniso sibili kwabuya sayenza kwakuthiwa yi-global political agreement kwakuyindlela ukuthi sifeze ukuthi silungise inhlalakahle kazulu yasezimbabwe akulamgoqo owodwa owalandelwayo izanu obabugawula abakenzayo bathola isikhathi ukuthi bake baphefumule belungiselela ukhetho luka-2011 so thine sokushoyo ukuthi kule migoqo okumele siyithenge ama-electoral reforms kanti amabutho wona umsebenzi wabo ngowani ngokuthi kulabantu yini kumbe ngokuthi bagcine izalwane zasezimbabwe njalo umnotho lokuthi siwulungise siwulungisa njani njalo kukhetho lapha kwantshontshwa
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini isihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule Abenhlanganiso yabadokotela abasanda phutsha izifundo ama-junior doctors ebunjwe ngeviki edluleyo e-Progressive Doctors Association of Zimbabwe bathi khona bezabhalisa ngokusemthethweni inhlanganiso yabo. Abomanyano wenhlanganiso ezisebenze e-ZCTU bebevele sebethe nxa bengabhalisanga kuzaba nzima ukuthi bakhulumisane lomqatshi ikakhulu edabeni lweholo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela ePDZA uDr. Benson Dandira uthi lanxa inhlanganiso yakhe ingakabhalisi ngokusemthethweni bagijimisa khona manje ukuze banelise ukuxoxisana nomqhatshi.
We haven't yet engaged the government.
Asikaqali ukukhulumisana lohulumende ngoba besisalungisa indaba zokuyabhalisa inhlanganiso yethu. Ngemva kokuba sesibhalisile ngokusemthethweni kulapho esizokhulumisana lohulumende. Kodwa uhulumende uzimisele ukusebenzisana layiloba yiphi inhlanganiso ekhona ngaleso sikhathi.
So from government side they just say they are willing to work with you.
Unobhala wenhlanganiso yomanyano wezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Japhet Moyo, upha umbono wakhe ngale inhlanganiso.
Inhlanganiso ke le eyabodokotela ke ekhona, balayo imvumo emthethweni ukuthi odokotela bebumbeke iqembu labo. Okuzaba nzima kuzaba ke zinzuzo zaleli inhlanganiso ukuthi bazasebenza njani phela ngokuthi ukuze bekwanise kungena collective bargaining so befanele kube ngayi organization ke esingathi isemthethweni.
Umoyo uthi inhlanganiso uhulumende angaxoxisana layo eyaziwayo ukuthi ngiyabodokotela ngeyeZimbabwe Hospital Doctors Association. Lanxa esithi akasafuni ukuxoxisana labantu asebaxotshwa umsebenzi. Umkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Tapiwa Mungofa, uthi ukubunjwa kwenhlanganiso ye-PDZA liqhinga likahulumende ubaganisa nje kuphela.
We noted that the government then decided to fund.
Sinanzelele ukuthi uhulumende wakubona kufanele athele imali kubodokotela abalutshwani bona abatholiswe abakutholisiweyo ukuthi babumbe inhlanganiso. Lokhu akuzange kube yinto eyemukelekayo kubodokotela abaningi. Bazenzela into yabo belihlekana. Lokhu sikubona njengemizamo yokusehlukanisa njengabodokotela.
They are trying to use that to paint, of course, a different picture of the situation.
UDr. Mungofa uthi kodwa leli qhinga alisoze laletha inguquko kulokho abakhala ngakho. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Chenesani Ndungakwa uthi kulesandla sikahulumende ekubunjweni kwenhlanganiso ye-PDZA.
Ukubona kwami mina awukaze kube lenhlanganiso ezinje eZimbabwe ikakhulu kubodokotela. Lakho uhulumende ngeke aphongukhangela ethi ku-right. Liqinise ukuthi uhulumende kungamethuza khonokho. Asonto elula ukuthi emukele. Lakho njalo kumele sinanzelele ukuthi odokotela bonke abaseZimbabwe baziwa nge-database. Ngoba ingumsebenzi oshota abantu abawufundeleyo. Kutsho ukuthi khona uhulumende engawuthola uhlakaniphile ukwenza njalo. Esenzelani odokotela namhla bonke bengathi kabaye emsebenzini. Izibhedlela zonke ziyavalwa.
Sekwedlule inyanga ezintathu odokotela abasanda kuphutsha izifundo bekhalale umsebenzi, bekhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela kanye leholo elinganeli indleko zokuya emsebenzini. Abenhlanganiso yezada bathi sebekhona asebabuyela emsebenzini ngemva kokungenela kwabohlangothi olubona ngezempilakahle lwe-Higher Life, lona oluyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet. Abe-Higher Life babikwa bezohlawulela indleko zeholo labodokotela okwenyanga eziyisithupha kuphela, okuyikho abangabuyelanga emsebenzini abangavumelani lakho, besithi bafuna uhulumende adinge indlela zokuzilungisisa inkinga abakhala ngazo ukuze ziphele kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguMavis Gama.
Kati asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga edalele the House of Representatives elangapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele uyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, lingakhohlwa ukusithinta ngo-past 6 ekuseni kumbe ntambama njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gand.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.